isiqhayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lancane sivama ukuthi thina abalimisi sicwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezidolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo. Ngibona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo, behlanyele zona ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayele ukuthi hayi siyaphonguthululela i-fertilizer, kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngumquba. Nxa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi, and ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba, and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekele emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani isixwayiso engasinikeza abantu.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyaba liyenele. Uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi?
Umkhathi wakithi kwele Zimbabwe kumbe ngathi Southern Africa yonke, ukuba khona kwezulu kumbe ukuba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku-Pacific Ocean abakubiza bethi yi-El Nino kumbe yi-La Nina. Nxa kuzaba le-El Nino thina siba lesomiso kumbe i-drought. So ke iminyaka lembili emithathu edlulileyo bekuyi-El Nino, so yikho besiba le-drought. Kodwa lo nyaka bathi hayi babone kuyi-La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi.
Ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo?
Lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu, ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela kuamakhulu amane amamillimeters kumbe 400 millimeters, lo nyaka already indawo yakhona isiyedlule i-100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebuvi lapha. So ke kuveza ukuthi ngempela izulu onyaka lingaba linengi. So into engayitsho mina ukuthi izulu leli lakuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi. Mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebele Land ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u-15 November kusiya phambili, nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo okwenzela ukuthi le nhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethamani aza kwenela ukuthi kumile, njalo kuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abazihlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini. Kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu, amabele, uphoko, even unyawuthi. Ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini.